Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontukamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
umuntu unako ukuthi amgwebe iyaka engu-24 one count. So I'm not very sure ukuthi lapha uhambe njani uma dikhethi. Ngiyakwazi ukuthi ugumbula utholakale lamacala amane. Four counts of grab. So ngingazi ukuthi wasiphe njani khona phana nxa esemgwela ukuthi azafike ku-50 years. Kodwa anything up to 20 years for i-count eyodwa iyabe isemthethweni.
Abantu basola isigwebo abathi siphansi esiphiwe umkhokheli wensonto ye-RGM Independent Anytime Message Church umfundisi Robert Martin Gumbura sokuhlala ejele okweminyaka engu-15.
Mbona mina kuzima kakhulu ukuthi singakhalela ukuthi kuza kuba lokusebenza okungcono kwe-commission yama-human rights ngoba lo muntu okhethiweyo ngumuntu osebenza electoral commission ibiyinhlanganiso engazange ithole ukwethenjwa okukhulu.
Umnumzana Elasto Mugwadi ofungiswa ukuba ngumgcinisihlalo weZimbabwe Human Rights Commission omutsha.
Umeli webhingano othedalele ephalamende umnumzana Prince Banda uthi usemangalele uhulumende emapholiseni ngokwabela abasekeli bebandla leZANU-PF kuphela ukudla esigabeni sakhe ngaphansi kohlelo lwe-Green Loan Scheme.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umkhokheli wensonto ye-RGM Independent and Time Message Church umfundisi Robert Martin Gumbura usegwetshiwe ukuhlala entolongweni okweminyaka engamachumi amahlanu i-50 years ngemva kokutholakala elamacala amane okudlwengula amakholwa ensonto yakhe kanye lokutholakala elemifanekiso yevidiyo yemacansini. Kodwa umnumzana Gumbura oleminyaka engamachumi amahlanu lesithupha yokuzalwa uzahlala entolongweni okweminyaka engamachumi amane 40 years kuphela nxa engahlalisana kuhle lezinye izibotshwa. Ugumbura uyawalandula wonke amacala awetheswayo esithi wayevumelana labomamangala. Igqwetha lakhe unkosikazi Rekai Maphosa utshele uChris Kande weStudio 7 ukuthi bazaphenduka emthethwandaba bezophikisa lesi sinqumo. Ike sizwe amazwi kaMaphosa.
You know what happened is that my client was actually tested 3 times for HIV. And he was found to be negative by the state. I actually witnessed it myself. I went to a remand prison. I was shown the copy of the results. But the state decided not to disclose to the court because that aspect was favorable to my client.
Yeah.
My client was acquitted in respect of the other count and then convicted in respect of the other count. Then the state was alleging that he was using the same modus operandi to commit those offenses. So the prospect, high prospects of success on appeal.
Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande uxoxe njalo lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi umnumzana Gumbura lanxa elelungelo lokuphikisa lesi sinqumo amathuba akhe okuphumelela mancane kakhulu.
Into ekhona lapha yokuthi nxa umuntu esethethe icala le-rap wona vele umthetho wangikhona we-rap uthi-ke uma-district nxa ethe wathola umuntu elalo lelo cala for i-count eyodwa nje one count umantshi ulakho ukuthi amgwebe iminyaka engu-20 for one count. So I'm not very sure ukuthi lapha uhambe njani uma-district. Ngiyakwazi ukuthi ugumbula utholakale lamacala amane. Four counts of rape. So ngingazi ukuthi wasiphe njani khona phana nxa esemgwela ukuthi azafike ku-50 years. Kodwa anything up to 20 years for i-count eyodwa iyabe isemthethweni. And njengokwazi ukuthi-ke umantshi lakho ulakho ukuthi loba elakho ukuthi agwebe umuntu okweminyaka engu-20 ulakho ukuthi nxa emgwebe ama-count amaningi atsho ukuthi i-count 1 the count 2 ngizathi mina iminyaka leyo irane concurrent ukuthi iyabe isaver for i-count 1 at the same time isaver lo count 2. So yikho-ke ugcina iminyaka yakho ngigcina ikhanye ngami lutshwana.
Ya, ngokuzwa kwakho icala leli ulawo yini amathuba wokubana engaphindela emthethwandaba enze loko okuthiwa yi-appeal icala lesulu?
Well, singazi amacala kulamanye amacala abanzima kakhulu nxa umuntu aphila. I-rap case ngenye yamacala lawa anzima kakhulu ukuthi umuntu aphumelele. Angithi ukuthi umuntu kaphumelele, baningi sibili bephumelela, kodwa ngamanye amacala anzima ukuthi umuntu nxa efake aphila aphumelele ngoba ama-appeal court uyabuye icala labe lingakathoniswa kutsha. Icala umuntu uyabe esithi ukuthi uyabe complaina kumbe honona esithi umagistrate bathonisanga kuhle uphambanisile. Abe sesithi ukuthi uyabe phambanise ngabo. Kodwa kumacala njenge-rap, ama-appeal court kavamanga ukuthi angenele kakhulu ngoba ayatho ama-appeal court ukuthi umantshi uyabe enguye okade ekhanyela abafakazi ukuthi bafakaza njani. So izikhathi eziningi ngaleso sizathu ama-appeal court ayabe engafuni ukuthi angenele kakhulu. Ngakho ukuthi umantshi kaphambanisanga ekuboneni kwakhe kumbe ku-analyze i-evidence, i-appeal court ayivamanga ukuthi ingenele. So yes, ugumbulula ilungelo lokuthi afake iaphili yakhe. Yes, angaphumelela kodwa kakusasiyonto elula.
Umnumzana Job Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemthetho.